Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolesihlanu ekuseni ziku 31 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, kambe umanyano MDC Alliance ungagoqoka kuhle ube libandla elilodwa ele MDC kungelangxaki njengalokhu okufunwa isiphathamandla zawo?
Afanele baqale bacubungele ukuthi kwenza bahluphane ekuqaliseni. Ngabe ngalungisa khonokho ngisebenza ngena kupheze esibili, kodwa ipolicy ipolicy akuswelakali ukuthi abantu baphoqane. Sesokudingeka ukuthi kube lo muntu ohlala phansi labo ebalungisisa bekhangela okwemuntu waphambatheka kanjani ukubamba nakuqakathekile.
Kungabe kulezi zalwane zeZimbabwe ezilimeleyo na kulandela ukuqhamuka kodlakela eSouth Africa, lapho izizalwane zalelo lizwe ezingenele izitolo zabokuza ezamaspaza shop zabutha impahla eSoweto.
Sikwazi-ke ukuthi bakhona abalazo lezi zitolo, kulingane labanye ekuseni ukuthi kambe nxa bekhona kuyini usupha abaphakathi kwalo. Basithathisela abambalwa esaneliseka ukuthi sikhulume labo ukuthi hhayi bona kakababo abalalo lolu hlupho lokuthi bangenelwa ezitolo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iziphathamandla zamabandla akumanyano weMDC Alliance bezithe gwaqa eHarare okwamalanga amabili zisidla amathambo engqondo phezu kodaba lokubunjwa kwebandla elizabuthanisa amabandla akumanyano lo, ukuze ibandla leMDC libuyele kusimo elalikuso lisungulwa ngomnyaka ka-2000. Iziphathamandla zamanyano lo zalile ukuveza imininingwane yalo mhlangano zisithi ongakhuluma ngumnumzana Washman Ncube, umkhokheli welinye lamacele eMDC, njalo eyisikhulumeli salumanyano, kodwa imizamo yokukhulumisana layo yehlule. Esinye isiphathamandla ebesikulo umhlangano esingafunanga kubethwa ngegama sitshele Studio 7 ukuthi bakhulumisane ngodaba lokuthi kuzathathwa inyathelo bani lokumanyanisa amabandla ayisikhombisa akulumanyano. Kwatholakala ukuthi inkokheli yamabandla la izaganjelwa kuzixhenxe ezachiwa ngabasuka kuleli bandla, njalo kulezikhundla ezimbili ezabasekeli bakamongameli webandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, eliyilo insika yalumanyano. Ngemva kokusuka kwankosazana Thokozani Khuphe lokukhuphuka kukamnumzana Chamisa esiba ngumkhokheli, umnumzana Weshme Ncube lomnumzana Tendai Biti bakhangelelwe ukuba ngabasekeli bakamnumzana Chamisa. Ezinye izikhundla ezingelabanikazi ngesikamgcini sihlalo esachiwa ngumnumzana Love Momoyo, esikamqoqi wenhlelo sasingesikamnumzana Abednego Bebe, lezinye ezingasemqoka. Umanyano lo lamabandla abalisa amacele eMDC omabili, elikamnumzana Chamisa lelikamnumzana Ncube, kanye lele PDP Transform Zimbabwe, Zanu Ndonga lele Multiracial Democrats. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli seMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa, unkosazana Tabitha Khumalo, yena othi baxoxe ngezinye indaba ezingaphathelananga leyokumanyana kwamabandla.
Njengoba le MDC Alliance besihlangene eHarare izolo silomhlangano owe-National Council, eyiyo ikomiti ephuma le migoqo okuzamele siyilandele njengoba sivela kukhetho. So i-National Council ithe khona sokumele ukuthi inkokheli zingene kuZulu zixoxisane noZulu mayelana lokhetho ukuthi kuhambe njani, njalo ukuthi iZulu akunike i-mandate yokuthi senzeni njengoba ababesithume khona sikwenzile, kodwa impumela yangkhona isaphumanga ngendlela ekade ifunwa nguZulu.
Sizwa kuthiwa umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa uzabhodabhoda ngelizwe ebonga abantu abamvotelayo labavotela ibandla. Ungasitshela ukuthi luhamba njani uhlelo lona?
Hayi, lukhona uhlelo olunjalo, yilolu ungqoqofa we-National Council uzangena kuZulu ebonga sibili. Umhlangano wakho wokuqala uzakusechwechwe kunaloviki ivike siyivulayo yabe seboda ama provinces wonke njalo kuma province konapho inkokheli zama province lazo zizangena kuZulu kuma district la kuma wards la kuma branch bexoxisana noZulu ukuthi sithole impumelelo ukuthi siqonda ngathi njengoba sesivela la kukhetho.
Siyabona ukubana ibandla lisungule umkhankaso wokudinga imali kubalandeli bebandla. Ungasitshela ukuthi uhamba njani lo mkhankaso?
Lo mkhankaso uqalwe ngabalandeli bebandla. Sebezwe ukuthi uPresident wethu uMongameli uChamisa kumele abhadale imfuno ze-court njengoba uNangagwa wawawina. So abantu bakubona kuqakathekile ukuthi bavule ipage ukuthi a GoFund. So bazama ukuthi bancedise uPresident ukuthi ayebhadala leyo mali efunwa yikhotho.
Sizwa kuthiwa njalo kulodaba lwezinye izisebenzi zebandla ezahambisa ibandla emthethwandaba seziphiwe imvumo yokuthatha impahla. Kuliqiniso na ukuthi impahla yebandla isithethwe?
Impahla yebandla zingathathwa kodwa zonke siyazi ukuthi sihlala sithathele impahla ukuthi izalo iyasebenzisa abanye bona laba abake basisebenzina kube yindlela yokuthi basilulaze okwakhathi esigaba kakhulu kodwa soze kusimangalise ukuthi kungaba lento enjalo.
Lona ibandla likhangelelwe na ukuthi lizaphatha udaba lokubana abasekeli bakamongameli bazakhethwa nini?
Hayi, leke ayizange igqukagquke ku-National Council but ngilethemba ukuthi umongameli wethu into esegudini ayilungisayo sesiza kuzwa ngehofisi yakhe ukuthi uzabakhetha nini laba bantu.
Lo ngonkosazana Thabita Khumalo, isikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ye nxa vele ukukunjwa ibandla ama-principles akhona le mithetho yakhona ingavunyelelanga kuzabe kulokhu ekuhlupha ngoba kuze bazasale bakhangela isithithi ama-structures akhona bazahambisa kanjani i-congress yakhona izakumaka kanjani kodwa kuqakathekile ukuthi bahambe baye phambili sebeseqa i-step yokuba yi-alliance ukungena kwi-unification. Ye kuqakathekile ukuthi balungiselele ukuthi nxa olunye umthetho lungeza kumbe i-by-election kumbe i-2023 babe bengabantu ababambeneyo hayi siyakuthakazelela.
Kodwa ke awuboni na indubo ezifana lazona lezi ezabehlukanisayo zibuya futhi?
Indubo ziyabuya yikho bengisithi khona mina nxa ama-principles akhona ama-foundations akhona bengalungisanga kuhle kuyaba le same kuzaba le nkinga efanayo. Bafanele baqale bacubungele ukuthi kuyini okwenza bahluphane ekuqaliseni. Nxa bengalungisa khonokho ngithi bezangena kufezi yesibili kodwa i-politics akuswelakali ukuthi abantu baphoxane kuyazizakala kodwa sokudinge kuthiwe lo muntu ohlala phansi labo ebalungisisa bekhangela okwemuntu waphambanzeka kanjani kwaphambili ngoba ukubambana kuqakathekile.
Siyabona ukubana bona nxa bebambana la ngokutsho kwabo bathi bona bafuna ukuvuselela i-MDC yona leyana endala eyaqalayo kodwa ke siyabona ukubana kathesi kulamanye amabandla afana labo ngarivume lamanye akumanyano lo ubona ungani asoze wona engani yiwa lethwa ukuxega kwebandla
yebo okwakufanele kwenzakale ukuthi into eqhakathi elelungileyo ukuthi nase libambana lamabandla akhiyeneyo sofanele liguqule nje lebizo lakhona ngoba i-branding yakhona ngesikhiwa iyabe isihlupha ngoba ababevele besithi ngelabo ibizo elithiwa yi-MDC bayagcina sebezibona labo sibengabantu abaqakathekileyo. So njengokubona kwami u-2023 ukhatshana kodwa njeke babangene kuparlamenti beyi-MDC Alliance kuyahlupha ukuthi batshintshe ibizo kwabezo ngoba uyabe sesithina sokudinga ama-by-election. Bafanele bavumelane ukuthi abangenayo bangena ngama-conditions ama-terms abo labavume ukuthi i-brand yakhona ivele iqakathekile iqinile basebenzele njalo angikhona ukuthi kungaba yinkinga.
Siyabona njalo ukuthi akhona amanye amabandla aphikisa sayo afana lalelo likhokhelwa ngumisisi Mujuru lamanya njalo ayengekho kumanyano we-alliance ubona ungani wona kuqakathekile yini ukuthi lawo bahuge angene?
Bafanele bangene ngoba esisesibone kathesi ukuthi nxa vele abathi bemintisa bekhiyene abazuzayo bazizwa okuncane abazuzayo bazizwa abazuze okungabangenisa embusweni kabavele kabahlale phansi bavumelane bafanele babambane akudingi yethu na singabantu bedemokrasi kodwa akudingi ukuthi belamaqembu bangu-23 bangu-43 kabahlale babambane ngoba ukuze banqobe i-ZANU-PF bafanele babe nengqondo efanayo efanayo izizini efanayo okwakathi esinyangizeli kabangene phakathi uma emjuru labo bonke ababephandle laphana omagubhe babambane baqale ibhuku elisha.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye eseHarare. Isizalwane zeZimbabwe sezethule imibono etshiyeneyo ngekhomishini eyethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ezohlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho kwafa abantu abayisithupha. Loba nje abanye besithi linyathelo elihle, bakhona abathi bekungafuzanga likhomishini ikhethwe nguye njengoba njengomkhokheli webutho lesizwe layo kufuze abuzisiswe ngesenzo samasosha sokudubula abayisithupha laba. UBenedictine Hlapho sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ezinye izalwane zeZimbabwe zithi ukukhethwa kwekomishini le yilo kanye inyathelo elidingakalayo ukuze kwaziwe ukuthi ngubani othumela amasosha ukuyabulala abantu ngesikhathi abebephikisana lempumela yokhetho betshengisela. Lokhu bathi kuzasiza ukupha isibonelo sokuthi akekho ongephula umthetho abulala abantu bese kuqhutshekwa sengathi akwenzekanga lutho. Omunye wabemukele ikomishini le umkhokheli wenhlanganiso ye-Peace Democracy Project, umnumzana Gilbert Moyo. Kodwa ngakona umhlangothi, umnumzana Moyo uthi bale mbuzo yokuthi kambe ikomishini le ingathola amaqiniso ngalolu daba, kukhona yini okuza kwenziwa kumbe umbiko wayo uzoxitshelwa emqubeni.
Besifuna ukuthi njalo kube nezithelo ngalokho, abathintekayo batholakale belamacala bavalelwe emajele, yikho esikufunayo. Njalo futhi lalabo aba izihlobo zalabo abafelwa ngabantu bakwazi ukuthola i-compensation.
Ngakwenye incela, abanye abagoqela owayencintisa ukhetho lwabameli bedala lephalamende emele izampu eGwanda Central, umnumzana Kanisha Sinkala, uthi abavumelani lokukhethwa kwalikomishini. Umnumzana Nkala ukuthi okwakuqala likomishini izachitha imali eningi, kanti umbuzo omkhulu ngokuthi umongameli Mnangagwa uyikhetha kanjani ikomishini ezahlolisisa isenzo sakhe lebutho sokubulala abantu mahlayana.
If we are going to be paying umuntu ofana noHalema Montlante to sit in that platform, iningi le mali, and it's unnecessary ukuthi uMnangagwa engumuntu o-involved elecala a-appoint, why engatshelanga le ndaba to parliament lalabo abakhethileyo bakhethe lobani njengoba ungakabile cabinet? Why yena egijimisa lokhu kuqale engalindi uqale kuswe ini iparliament kuswe ini cabinet?
Kusenjalo ukukhethwa lokugcotshwa kwabasekeli bakamongameli ababili besizwe, umnumzana Constantino Chiwenga nomnumzana Kembo Mohadi, lakho kuthole kwemukelwa ngabanye kwasolwa ngabanye. Bakhona bathi selokhu ababili laba bekhethiwe enyangeni ezimbalwa esanda kwedlula, ayikho into encomekayo asebenzile, ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi kungaba ngomunye wabo ongena esikhundleni sikamongameli Mnangagwa nxa engaphuma. Abanye bathi okunye kwamangalisayo ukuthi umnumzana Mohadi yena bagcine ukuzwa ngaye ngesikhathi ekhethwa, sebekhona besizwa manje ukuthi ukhona esekhethwa njalo. Isizalwane seZimbabwe umlungisi Jabalala uthi ukukhethwa kwababili laba kutsho ukuthi iZimbabwe iza kuma ndawonye okweminyaka emihlanu elandelayo.
Amboni any change ezabakhona, arrogance nje naleyo esiyibonayo vele yiyo ezaqhubeka. Besinethemba lokuthi mhlawumbe ebengatshintsha efaka abanye abantu, vele sokuzicacela ukuthi sibusa ngamasosha eZimbabwe. So vele hayi, amboni tshintsha.
Abanye bathi abantu kufanele baqaphe ngamehlo kwamangoye ukuba neqiniso lokuthi kambe ikomishini ekhethiweyo le kanye labasekeli bakamongameli laba baza kwenza yini umsebenzi abawubhatalelwayo, kumbe kuza kuba nje zindlela zokuphanana imali nokuvala amehlo kazolo. Mel Studio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kulabantu ababuleweyo ngemva kokuqhamuka kodlakela eSouth Africa, lapho izizalwane zalelo lizwe ezingenele izitolo zabokuza zabutha impahla emzini wabaningi iSoweto. Lobo budlwangudlwangu bubikwa bubangelwe imbiko ethi izitolo lezi ezibizwa ngokuthi ngama-spaza shops, iningi labo abantu abalazo lidabuka kwele Ethiopia leSomali, Zibikwa zithengiswa impahla ebalisa ukudla osokwedlulisa amalanga okumele kuthengiswe ngawo, okuthiwa i-expiry date ngesilungu. Isikhulumeli samapholisa e-White City, South Africa, uColonel Brenda Muridili, utshele intatheli izindaba zalelo lizwe ukuthi abafileyo laba babulawa ngokutshaywa, kodwa kavezanga ukuthi ngabadabuka kwawaphi amazwe. Wengeze wathi ukhona oyedwa oyelatshwa amanxeba okudutshulwa. Kambe bengaba bekhona na abeZimbabwe abangabe behlaselwe yilesi sika. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabweans in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ngalolu daba.
Okwenzakaleyo yikuthi abantu ikakhulu eSoweto bangene ezitolo zalabo abavela kwamanye amazwe, ikakhulu izitolo ze-Ethiopia, bathatha khona impahla. Isizathu salokhu yikuthi labo bantu bathengisa ukudla osoku-expayile. Kodwa-ke into esimangalisayo ukuthi nxa bethengisa ukudla osoku-expayile, kungani abantu bengena bethatha i-grocery leyo behamba la ezindlini besiyayidla? Kutsho ukuthi kukhona ubugebengu obukhona. Namhlanje emini sihlangane lezalwane zase-Ethiopia endaweni okuthiwa yi-Mayfair, lapho abacathe khona sakhulumisana labo, sizama ukuthi sizwisise ukuthi kwenzakalani. Basichasisela ukuthi babaxotshile lapha kade bekhona eSoweto, bathwala impahla zabo babuya lazo e-Mayfair. Khathesi nje sikhuluma, ndinde ukuthi singene umhlangano lalabo ababuya eBangladesh, labo abayibo abaphethe lokho esingama-spaza shop, ukuthi sizwe ukuthi bona bathathelwe, isizathu sokuthi bathathelwe kumbe kuluthwe izitolo zabo isizathu yisimbi. Kodwa njengoba vele sekukhona ezindabeni kulo daba lokuthi abantu bema-spaza shop bathengisa ukudla esokubolile kumbe osoku-expayile. Yebo, ye bakhona abanye abangabe kuthengisa, kodwa-ke thina esingavumelani lakho ukuthi abantu bathathe umthetho bafake ezandleni zabo. Amapholisa, ama-health inspectors, yibo kumele bayenze lowo msebenzi ukuthi nxa kukhona abathengisa izinto ezingekho emthethweni kumbe esezi-expayile, abantu labo baboshwe.
Khona ukubangela ukuthi bathengise into esezilamalanga esedlule uku-expire khonokho kuyini kahle kahle?
Asikwazi ukuthi kuyini bethengisa ukudla oseku-expayile. Kodwa-ke nxa sithi siyaphenyisisa, sithole ukuthi amanye amashobhu babatshela abantu abazothenga ukuthi hhayi, lokho sekwe-expire, mhlawumbe maybe ufune singathi na ufuna ukuthenga uchago lolwana lwempuphu, bethi hayi lokho sekwe-expire wona ubusuthenga ngoba intengo yakhona iyaba iphansi. Ngoba siyananzelela ukuthi abantu abaningi lapha e-South Africa abahlala emalokishini, abahlala emkhukhwini, bahola imali ephansi, abaningi bakhona baphila ngama-grant. Bese bebona kusiba ngcono ukuthi bathenge lokhu intengo yakhona ephansi kakhulu, ngoba lokhu kudlo-expayileyo kuthengiswa ngentengo ephansi. Abanye futhi abantu bayathenga bengakwazi ukuthi lokhu kudla kwe-expayile, ngoba uyatholi vele amashopu lawo ahlala egcwele phakathi. Kodwa-ke ayisibo bonke abathengisa ukudla okwesifayileyo. Ekuseni-ke sikhulumisene labeZimbabwe labo abalezitolo lezo, esikhulumisane labo abanye abaseMpumalanga province, abanye abase-North West, bathi bona bebengabi lalo uhlupho lolu, kukhanya bona basebenzisana kuhle le-community.
AbeZimbabwe-ke bakhona abalama-spaza wona labo abangenelweyo bathathelwe impahla?
Asikezwa ukuthi bakhona bathathelwe impahla, kodwa esikwaziwe ukuthi bakhona abalazo lezi zitolo. Sikhulumisane labanye ekuseni ukuthi kambe nxa bekhona kuyini uhlupho abaphakathi kwalo. Basichasisela abambalwa esanelise ukuthi sikhulume labo ukuthi hayi, bona kakaba abalalo lolu hlupho lokuthi bangenelwa ezitolo. Yikuthi enye into esuka ibe khona ukuthi nxa mina ngiyisizalwane saseZimbabwe, ngoba kunzima ukuthi nxa ungasangikhulumisanga kumbe ubuze ukuthi mina ngibuyapha ekhaya, abantu basuka beyokuthatha ukuthi vele isizalwane se-South Africa, ngoba umbala wethu uyafanana. Kodwa-ke abaphuma elizweni lase-Ethiopia mba baphuma e-Bangladesh bavele babonakale ukuthi asoma-South Africans, ngoba umbala wethu kawufanani. So kushudikwa kwenza ukuthi kube lula ukuthi kuhle ukuthi hhayi, lona asowase-South Africa ngowe-Bangladesh, lona asowase-South Africa ngowe-Ethiopia, kube sokusiba lula ukuthi babahlasele. Kanti-ke njalo futhi lolimi abalukhulumayo lulimi olungaziwanga abantu abaningi be-South Africa, bese kuthi thina njoba sixoxa kathe sixoxa ngesiZulu kubanzi ukuthi umuntu athi ukuthi wena awusosi zalwanisa lapha eSouth Africa.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabweans in South Africa, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ugatsha olubona ngokuthengiswa kwamafutha ezimota eBotswana olweBotswana Agency Regulatory Authority luthi luzaqinisa umkhankaso wokuvimbela ukuthi amafutha ezimota angeniswe ngendlela engekho emthethweni eZimbabwe lapho athengiswa khona. Lokho kuzabona amapholisa lamasocha esengeza ukubhodabhoda ehlolisisa emngceleni phakathi kwamazwe omabili. Intathe izindaba eStudio 7, uMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabaqondisi beBotswana Regulatory Authority, uNkosazana Nosang Mhutsiwa, ujele umhlangano oqhutshelwe edolobheni leFrancis Town ukuthi kukhitshwa kwamafutha ezimota ngudlu lokhu, lokuntshontshwa kwawo ngabantu abavela phandle kwelizwe, yinto embi kakhulu okumele yenqatshelwe. Abenza lokhu bathenga amafutha lawo eBotswana ngentengo ephansi, besiyathengisa eZimbabwe ngentengo ethe xaxa. Ngokunjalo uNkosikazi Mhutsiwa uthi lokhu kufana nje lokuntshontshela uZulu welizwe lakhe.
This is a challenge to us as a country because the petrol that is sold in the country is
amafutha ezimoto athengiswa ngentengo ephansi eBotswana ngenxa yomthelo obhadalwa izizalwane zeBotswana, ngakho nxa sebephuma lawo nkudlu kufana lokuntshontshela abeBotswana.
Umkhuziwa wengeze wathi amasosha lamapholisa aseBotswana azacelwa ukuthi ancedise ekulwisaneni lalolu hlupho. Umanjinela ugatsha olubona ngezamafutha ezimota eBotswana, umnumzana Eric Rehoeng uthi bayisabela impilo zalabo abathengisa amafutha ezimota ngudlu. Uthi kwesinye isikhathi labo abantshontsha amafutha abayingozi yikho bedinga usizo lwamapholisa kanye lamasosha.
We realized that there was a lot of fuel smuggling outside the country. Department intervened by trying to address the area.
Sesinanzelele ukuthi kulamafutha ezimota akhitshwayo phandle kwelizwe, ngakho sadinga uncedo kwezinye ingatsha ezifana lamapholisa kanye lamasosha. Amafutha amaningi aphuma esiya eZimbabwe lapho kulokuntshontsha, sidinga uncedo lamapholisa lamasosha ngoba kwesinye isikhathi abantu laba bangaba yingozi.
Uziba lukhulu wamapholisa ngenhlawo leBotswana okuqala indawo eziningi ezincelane leZimbabwe, umnumzana Godfrey Drogelang uthi kulamacala amaningi abalawo phezu kokuntshontshwa kwamafutha esiya eZimbabwe.
So the fuel is smuggled into our neighboring Zimbabwe and signs are there. The fuel is going across Zimbabwe. We have cases.
Amafutha amaningi angena eZimbabwe. Sesiqale umkhankaso wokunqabela lokhu, njalo sidinga ukuba sibe lomthetho oqinileyo sitshengise ukuthi asidlali phezu kodaba lokuntshontshwa kwamafutha.
Omunye oweZimbabwe ohlala eHabroni uthi noma abantu sebehluphe kanganani akumelanga befake impilo zabo enkozini wokungena iganga bethwele amafutha ezimota wona angalumatha umlilo noma yisiphi isikhathi.
Gadanisa, I mean kwamanye amazwe obo-Nigeria we've heard about abantu beqamula ama-pipes e-oil besithi batshontshe i-oil begcine sebetshiswe yiyo futhi. I mean siyakwazi ukuthi eZimbabwe izinto it's so bad but really andisisi ukuthi abantu bengahamba to this extent yokuthi begcine sebethathe i-fuel beyisimakile with all ama-risks akhona involved. Kuyadanisa, kutshengisa ukuthi isimo se-economy eZimbabwe sibili sesendaweni lani ukhona, you cannot even come back from there.
Amafutha la athengiswa esitaladeni ikakhulu edolobheni lakoBulawayo njalo abikwa elenzuzo. EZimbabwe ilitha elilodwa lephethulo libiza imali ephezu kwedola elilodwa leMelika phose lengxenye, kodwa kweleBotswana ngamasenti angamachumi ayisikhombisa kuphela. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eSabron kweleBotswana.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Ilizwe leZimbabwe selilomongameli omutsha. Umnumzana Emmerson Mnangagwa wagcotshwa ukuba ngumongameli ngesonto kulandela isinqumo somthethondaba we-Constitutional Court esokuthi nguye owanqoba kukhetho olwenziwa mhlaka 13 Ntulikazi. Umthethondaba lo walahlela kajana udaba lolu olwaphanyekwa ngumanyano we-Movement for Democratic Change owakhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ilizwe leMelika lithi kumele wonke amabandla ahloniphe isekelo sombuso welizwe leZimbabwe njalo lelungelo likaZulu. ababesuka kwele Melika abahlolisisa ezokhetho eZimbabwe ngaphansi kwe-IRI le-NDI Zimbabwe International Electoral Observation Mission bathi bananzelela ukuthi ukhetho lwenziwa ngendlela engcono okwedlula eminye iminyaka loba nje kwakubunengi okungenziwanga ngemfanelo. Ngakho-ke bathi ukhetho lolu kalufikanga kuzinga elikhangelelwe lilizwe leMelika. Bagcizelele besithi lokhe kumele kuguqulwe indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho ukwenzela ukuthi abantu bathakazelele impumelo yalo. Ilizwe leMelika lithi lihlutshwa yikukhahlanyezwa kwabantu kwele Zimbabwe ngabezombusazwe kulandela ukhetho olusanda kwenziwa. Uheather Nwet isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe ole State Department uthi akumelanga uhulumende ephule ilungelo likaZulu. UNwet uthi kumele kujeziswe labo abephula ilungelo likaZulu kulandela ukhetho. Uthi abantu kumele bavunyelwe ukukhuluma konke abakufisayo njalo benze imihlangano yabo santando hathi ukuvinjwa nguhulumende. Uni wethu uthi ilizwe leMelika likhuthaza uhulumende ukuthi akhulumisane labantu, inhlanganiso ezizimele zodwa kanye lamabandla aphikisayo ngokubuswa kwelizwe leZimbabwe. Uthi kumele bakhulume kabanzi ngokuguqula indlela okwenziwa ngayo ukhetho lokuthuthukisa umnotho welizwe. Uphinde wathi ilizwe leMelika lizimisele ukukhulumisana lenkokheli yeZimbabwe ukwenzela ukuthi kube lelizwe elilokuthula njalo lenqubekela phambili. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Iqembu leBlazers yilo eliphakamise isicoco kumncintiswano okuqala omdlalo kakhilikithi owespa Bonsa 2020. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Abafana beBlazers babe liqembu lakuqala ukuphakamisa isicoco sespa Bonsa 2020 ngemva kokuba benqobe abeBlazers ngama-wickets ayisithupha kufinal. Iqembu leBlazers okuyilo belitshaya eziwayo kusukela kusungulwa limidlalo lahlala phezu kwengalane lenelise ukubuthelela amaruns alikhulu lesikhombisa kuma-overs angamashumi amabili. Kuthe leBlazers seliphendula lalahlekelwa ngabadlali abane kuphela njalo ledlulise inani elitholwe ngeleBlazers kusasele i-over eyodwa ngokuba kufike ama-overs angamashumi amabili. Umdlali weqembu leBlazers njalo engumdlali weqembu lesizwe uChris Mpofu uchayele ihlombe abaqoqi balimidlalo esithi ibingezinga eliphezulu kakhulu.
Angiboni i-tournament ihambe kakuhle kakhulu. Ngithemba ukuba nasi siyaphambili ukuzaqhubeka kusiba njalo. Ngithemba labantu abaphandle abanye abajayele ukwenza ama-tournament bafundile from lokho esikwenze lapha and kuqhubeke sithola ama-tournament anjengala. Kodwa ngiboni le ngibone le talent eliningi uma abafana abancane and ngithemba ukuba nasi siyaphambili silama-players amaningi azavela ngapha ngobulawayo. Evela kutournament njengale.
Ekupheleni komncintiswano weSpa Bonsa 2020 wona osungulwe lonyaka abadlali abalandelayo yiba bathole izicoco. UThanatsi Wabekan nguye okhethwe ukuba ngubatsman of the tournament. UShewu Msegwa ube ngubowler of the tournament kuthi uThamsanqa Nunu nguye okhethwe ukuba yiplayer of the tournament. Umncintiswano weSpa Bonsa 2020 usungulwe kujongwe ukuba abadlali bengahlaleli izandla ngesikhathi sobusika. Amanye amaqembu abephatheke kulo mncintiswano ngabalisa ele Raptors, ele Hawks, ele Sabres kanye lele Tigers. Njalo abadlali bebegoqela abadlala kuzinga laphezulu kanye labasacathulayo abantwana besikolo. Wayengukapteni waphinda njalo waba umqeqeshi weqembu lesizwe uHeath Streak ube ngomunye wabaqoqi balo mncintiswano wona okhangelele ukuba ngumnyaka ozayo ungenwe langamaqembu aphuma kwamanye amadolobho. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Sicubungule ukuthi kambe omanyano weMDC Alliance ungaguquka kuhle obe libandla elilodwa ele MDC kungelangxaki njengalokhu okufunwa iziphathamandla zawo. Sizwe njalo ngodaba ukuthi kambe kungabe kulezi zalwane zeZimbabwe ezilimeleyo kulandela ukuqhamuka kodlakela eSouth Africa. Lapho izizalwane zalelo lizwe ezingenele izitolo zabokuza ezama-spaza shops zabutha impahla eSoweto zisithi labo bantu bathengisa ukudla osokuchiwe yisikhathi ama expired goods. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.